So we see card descend about VOA in the valley.
Alingali fuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 18 Mbimbitho 2022 u Chris Gande. Endabeni zethu kamhlanje uqhamuka uhlakela esigabeni seMatabeleland South oluqondiswe kulunga le Citizens Coalition for Change unkosazana Thokozile Dube uzancintisa ukuba ngukhansila.
Ngikhosana lami ngolaka bethi phuma khuphi idoti zakho lezi ozifakileyo lapha besitshiya amaposta wena lawo ngakhipha bethi dabula kathe singadabula angikhuphela phandle kwegedi khona le uthe kunjalo khonapho bathi lala phansi ngisangilale phansi ngabe sengenza ukuthi ngibaleke ngabhoda lesibaya.
Amapholisa akoBulawayo abopha umama owethiswa icala lokuhlwengula umntwanakhe ungumfana oleminyaka eyisithupha.
Ngempela ke yinto beyisika le kumbe umhlolo kumbe kwedlula umhlolo yisindabaphenduli le impica abadala ngoba akulanto enje engafaniselwa empilweni yomuntu olengqondo ezipheleleyo.
Uhulumende usezaqala uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 abantu abaningi abagoqela abaleminyaka elithumi lambili. Zonke lezi ndaba lezinye zisizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapholisa abikwa esacwayisisa ngodaba lokuthi ilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change unkosazana Thokozile Dube uzancintisa kukhetho lokudinga ukhansela ka-Ward 20 eMzingwane uhlukuluzwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF babhidliza impahla emzini wakhe. Lesi sehlakalo sibikwa senzakale kuThange. Unkosazana Dube usichazisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okumehleleyo.
Kwenzakale kanje, ngibe ngihlezi endlini. Ngithe ngihlezi endlini ngabona imoto zidlula. Ngisizwa abantu behlabile. Ngaphonga ukuthi ngabantu abavela ngapi, bavela kukhampini. Imoto lezi zidlula phambi komuzwana, zaba zijibilika ziphenduka. Nxa zisima lapho phambili komuzwana, abantu beyehla ngobuningi babo bengena egedini lami ekhaya. Bekhuluma inhlamba emangalisayo, bethethisa kakhulu. Kulama-posters ebesiwafakile khonapho esihlahleni. Bengena khonapho vele bethwele izingodo, bethwele amatshe, izitina konke. Ngahle ngavala umnyango masinyane, ngakhiya. Ngithe ngikhile khonapho, bafika kuphela bakukhahlela isivalo, bakukhahlela isivalo, bavula bangena. Xa bengena phakathi lapha endlini, beqalisa ukuthi wena uthumela abantu bakho, uthumela abantu bakho lapha. Indawo le, indawo yeseyithatha ngeZANU le, indawo yeZANU le, lapha kuselendini la. Sifuna i-opposition, asifuni i-opposition. Thina inkomo wahamba kuyalwela, siyalwela ilizwe leli. Wena usulithatha usulithenze emakhiweni. Asifuni opposition la, uthumela abantu bakho la, phansi ukhiphe idodi zakho lezi la. Khonapho kuthe kunjalo abanye ngapho bebhoda, omunye ngapho ubulala ifriji, omunye ngapho uvula amafriji, omunye ngapho uthatha ifoni yaminye ulalela phansi. Isithupha sami kade sikhonapho futhi laso, bethatha futhi behamba laso. Kunjalo khonapho abanye bagcwele umuzi wonke phandle bayabhoda, babhoda lo muzi bavula yonke indawo. Ezilugwini zenkukhu bayavula bayachaya ngezinduku, izilugu zonke bayabhoda bachaya ngezinduku. Uthi ke lapho kulo George Tank khona kulesibambo lesane sokuvala amanzi, uvula amanzi, bavula baqamula balahlele kachana le. Basuke bayelapha faka khona engalanini imgani yami ngesambo ukuthi imgani lamapheyili, bachanga ezinduku bebulala konke njalo. Uthi ke lapho ke imoto engiyipake khona bebhoda besiya khona bethatha isivalo setanki imoto lapho engithela khona ipetrol bethatha kunjalo. Khonapho lami bengivusana lami ngolaka bethi phuma khuphi idoti zakho lezi ozifakileyo lapha besitshiya amaposta wena lawo ngakhipha bethi dabula kathe singadabula angikhuphela phandle kwegedi khona le bathi khupha phangisa ngakhupha bathi dabula ngadabula. Uthe kunjalo khonapho bathi lala phansi ngisangilale phansi ngisangilale phansi sibili ngabe sengenza ukuthi ngibaleke ngabhoda lesibaya. Yikho khonapho ukuthi benze ukusuka kwabo babe besuka behamba kuyenzakale kanjalo.
Kodwa wona umkhankaso wakho wokhetho uqhubeka kanjani ungathi ulosekelo yini uyenelisa ukuhlangana labantu njalo kuyathembisa ukuthi unganqoba kulolu khetho kumbe kulezinye ingxaki phezu kwalokho okwenzakeleyo
umkhankaso wami wokhetho uyaqhubeka kuhle kakhulu ngesabatha yona le siyabasile sile launch ukuthi siyabasibaningi sibili sikhankasa sibili sikhankasa sibili ukuthi sibili iparty yami lami injani iphumeleli wini vele ngizimisele sibili ukuthi hayi iparty yami lami ngifuna iphumeleli wini ngizimisele wona umkhankaso wami sibili le party yami bangisekele usekelo ngilalo olukhulu kakhulu sekelo ngibangisekele abangisekele ngakho konke khathesi ngikhuluma nje kunje ngila bangigcinile ekhaya lami bangitshona lami ukuthi kuze kudlule sibili ama-election bangikhangele sibili ukuthi hayi kungabi khona okungayenzakala futhi yikho kukhona khathesi hayi ngigcinakele kuhle sibili hayi yikho okukhona ngalesi sikhathi
alo-ke ngunkosazana Thokozile Dube ozancintisa kukhetho lokudinga ukuba ngukhansila kaward 20 eMzingwane emele ibandla le-Citizens Coalition for Change. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathepeleleni South, uMnumzana Ntandondlela uthi bakhathazekile ngokwenzakalayo njalo bahle baphuthuma bayaphathisa unkosazana Dube ebunzimeni akubo.
Into mhlawumbe esuke ya yethusa abantu laba yabacunula dadewethu ukuthi bebecabanga ukuthi iward 20 yemzingwane yinto engathi no-go area ye-CCC kumbe ye-opposition nje in general. Kodwa babone indlela iqula le-CCC elifike emini libophela amaphepha elijabulelwe ngayo ngezinye nje izakhamizi eziningi-ningi kuward 20 bethatha amaphepha bekhanya bejabulile into entsha into enhle abayithakazelela abantu bakaward 20. So osokubanika ingqondo ukuthi ithi bafake futhi ifiye kumbukwesaba kukhandidenti umama uMadubu Thokozile. So yinto embi kakhulu eyenzakeleyo. Kodwa into ebesemgceke ukuthi i-CCC, Citizens Coalition for Change, abantu bakaward 20 bakhanye bayayamukela ngendlela emangalisayo lanxa kulokwethusela okungako.
Liyathuthiseka ngendlela amapholisa aphenya ngalo lolu daba, njalo lilobufakazi bani bokuthi abadale lokho ngamalunga ebandla leZANU-PF?
Msakazi, okwakhathesi asikabile isizathu sokuthi amapholisa singasuthiseki ngendlela enze ngayo. Ima umuntu enze kuhle kufuze ubuke ngoba sithe sifika sibachasisela amapholisa esigodini abathatha ngasikhathi masimasinya imoto yabe isikhona bathatha lezikhali sibajikisa lokuthi hayi ngabantu abavele besilwa laba abavele be-athaka umama njalo bayingozi bathatha lezikhali bagijima baya kusini bayathatha i-statement kumama. So kwakhathesi amapholisa bakithi siyawabuka njalo siyawancoma ngendlela akhanya indaba eyiphethe ngayo ukuthi ngabantu bezanu dadewethu kakufihlwa ngoba ngabantu iningi labo abaziyo yena laye umama Thokozile ngaba ngomakhelwane bakhe avele ephila la bekwathi unazibani usazibani ovele ngezana ade bengafike bevele bengasonto ukuthiwa bakwenza becatshile bakwenze nje imgceki kuyikuthi bathemba ukuthi bona hayi ngabezana. So asonto ekuthiwa yimfihlo yinto nje eyazakala okudanisa kakhulu nxa umuntu engaba lesibindi ukuthi aye athaka umakhelwana wakhe abacelelana ichukela ngenxa yezepolitiki kuyasidanisa kakhulu njalo besingakukhangelelanga kithi lapho eMathepeleleni South ukuthi ngabe ibehavior injalo iyenzakala ngensuku zanamhlanje. Abantu bakhona indawo yakhona sisi wami dadewethu i-resettlement area most of iward 20 lapha. So abantu bakhona baleyi ingqondo nje ukuthi hayi iZANU-PF yiyokufuze ibe khona mhlawumbe omunye umuntu olomunye umbono othiyene leZANU-PF akufuzanga ahlale kuleyo ndawo bavele bahlala bemithuseli umama umuntu uzaxotshwa yena emapulazini lapha ngokuzinikela kwakho ukuthi ube yi-candidate we-MTC we-CCC so kube yinto sibile embi kakhulu.
UMnumzana Ntandondlela isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathepeleleni South. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change unkosazana Fatsayi Mahere kuthaza abantu ukuthi bagqoke izembatho ezilombala olithanga ngendlela yokutshengisela besola ukubotshwa komlandeli waleli bandla uMnumzana Godfrey Karembera. Wazakala ngokuthi umathi baba weshanduko amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights athi uMnumzana Shanduko usithabe kakhulu walimala esetheswa icala lokuletha ukungahlaliseki emphakathini i-disorderly conduct. UMatsibaba weShanduko wazakala ngokugqoka isembatho eside njengompostoli kodwa esilombala olithanga njalo uvame ukubonakala elomqwayi emhlanganweni yamarali aleli bandla. Uthakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu. Abakhokheli bamabandla ezombusazwe sebekhuthaze ukuthi abantu bakhankase ngokuthula kungelahlakela. Babalisa umholi weZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa nomsekeli wakhe uMnumzana Constantine Chiwenga, umkhokheli we-MDCT uMnumzana Douglas Monzora kanye lomkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa. Kusihlangano esiyeuZulu ekhuza uMhlola, amapholisa akobulawayo athi abophe umama oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amathathu 30 uyetheswa icala lokudlwengula umntwana akhe oleminyaka yesithupha. Amapholisa athi umama lo waya emacansini lengane yakhe engumfanyana kaningi kusukela ngoZibandlela kuze kufike mhla ziku-13 kulinyanga. Ukhangelelwe kumiswa emthethwandaba yiloba yisiphi isikhathi. Isehlakalo lesi sithiye abaningi besithi le kungaba imisebenzi yobuthakathi. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomfundisi Thandeko Zinti Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngempela ke yinto ethiwa yisiga le, kumbe umhlolo, kumbe kwedlula umhlolo, yinsindaba phenduli le impica abadala. Ngoba akulanto enje engafaniselwa empilweni yomuntu olengqondo ezipheleleyo. Mina ngombono wami ngibona ngathi into le ibonisa ukungaphili kahle ekhanda lalo umama. Ngibona ngathi sibili kahle kahle uyazigulela. Nxa engaguli ule demoni eledlule likaSathane onqobo lwakhe. Ngoba akulanto enje engenzakala. Abantu bangawukhuza uMhlola kodwa lokawukhuzeki ngoba kwedlula uMhlola. Hayi, ngokunye nje lakho kubonisa ukuthi nxa kulezinto ezinje ezenzakalayo umhlaba usuwonakele. Umhlaba ngazange ngitho lokuthi ubolile, umhlaba uvele kawusekho. So ngezinye nje zezinto esikhangelayo sithule ngoba ukukhula kula mkhosi.
Lu mama ngaba ekhulelwe yimizwa yenyama yini kumbe kule mithi phakathi njengokutsho kwabanye?
Hayi, okwemizwa nyala, hayi nyalandula. Kungaze kube yimizwa leyo, ngabe kumbe sithi xa kuyimizwa uhambe wahudulana lo mfana wenkomo nje obosedorobheni, kumbe nje okunye okumasaka obezedlulela phandle wakokuqila ukuthi kwenze lokhu okuyabe kufunwa inyama yakhe. Hayi, uthi imizwa nyala kulato enjalo. Singazi njalo kwemithi ngobana abantu abenza lezi zinto zemithi benza izinto ezimangalisayo. Angithi lokhu kuyafana lokubulala nje. Sasizwe ukuthiwa nxa abanye batshelwa zinyanga zabo ukuthi nxa umuntu efuna ukunotha kumele enze lokhu lalokhu. Abanye njalo sizothiwa babe bephuphile ukuthi nxa befuna ukuphumelela kumbe befuna ulutho thize kabenze okunjengalokhu. Iye engxenye lakho kungaba lokho, engxenye kungaba khona nyana, kodwa hayi, ngiyabuyela kwelokuqala. Uphambene uyagula, lokuyamthonisisa nje kuyabe kuzama ukuthi bamvulele indlela yokuthi ayezihlalela ngale ku-23rd Avenue Asylum engutsheni. Nxa kungumuthi vele lakhona umele aye khona ngale, ngoba yiyo indawo yakhe. Ayisiyo ndawo yomuntu opheleleyo njalo ongumama, ongumzali wabantwana. Kusele nje khona ukuthi akuqume ukufanyana kwakhe lokhu, akupheke akudle inyama ngumthakathi.
Lo-ke ngumfundisi Thandeko Zinti Mkandla ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseGwanda. ezayo ngomvulo uzasungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 ngezinga laphezulu. Abazahlatshwa phansi kohlelo lolu kugoqela abaleminyaka elishumi nambili. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba owenziwa maviki onke ngemva kokuhlangana kwedale labaphathintambo elekhabhinethi. Lombiko wethulwe ngumphathintambo wokulondolozwa kwemvelo, uguquka komkhathi kanye lezokwethekelelana umnumzana Mangaliso Ndlovu emele umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshangwa.
The government is appealing to all Zimbabweans to take the COVID-19 pandemic seriously and as such are required to continue.
Uhulumende ucela uZulu ukuba angaze aluthatha lula lolu bhubhane lwe-COVID-19 njalo aqhubekele phambili elandela lezo ziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso ye-World Health Organization iwu kanye lezabekwa nguhulumende ezigoqela ukugqoka lawo mamaski ngendlela eyiyo, lokugeza izandla sikhathi sonke kanye lokungasondelelani eduze.
Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni eyeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Stanford Nyatsanza ulandisa kabanzi ngase bekunanzelele edabeni lwenhlelo eziqhutshwa nguhulumende ekumelaneni le-COVID-19.
We expect a situation whereby the health sector in the context of the COVID-19 pandemic.
Sikhangelele ukuthi luqakathekiswe uhlangothi lwezempilakahle kakhulukazi ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 litholiswe imali eyanelayo njengalokhu okwavunyelwana kwisivumelwano se-Abuja Declaration.
Omunye wabalwela ilungelo lenhlalakahle yabantu umnumzana Charles Nyoni uthi kusobala ukuba uhulumende akaqakathekisi kangako umsebenzi wempilakahle yezizalwane zakhe.
Le into nje ebuhlungu kakhulu njalo etshengisayo ukuthi ama priorities ethu lo hulumende akamisekanga kakuhle. Okukhuthazwayo ukuthi uhulumende kumele azikhangele ukuthi kuyini abakuqakathekisayo. Kuqakathekiswa izinto ezingelangqondo noyezinto ezingancediyo, izinto ezingasiziyo ukuthi ilizwe likhutheke lihambelele phambili endabeni ezokuba nempilakahle kaZulu.
Osekuvezwa nguhulumende kuza ngesikhathi lilokhe lingathakazelelwa kangako elizweni ijekiseni lokuzivikela ele-COVID-19 vaccine. Kunje kulabedlula izigidi ezintathu 3,435,409 kuphela asebethe bahlatshwa wonke amajekiseni adingakalayo ukuzivikela kubhubhane lolu ekutshoneni kwelanga layizolo. Ikanti uhulumende wayekhangelele ukuba uza kube esehlabe abafika izigidi ezilichumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kusiyaphela inyanga kampalakazi nyakenye ukuze kuthiwe uZulu uvikelekile kulolu bhubhane i-head immunity ngesiNgisi okungasafezekanga lokho njengokuhlela kwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Manje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani ku-Studio 7, salibonani, ngiyabingelela, ngibingelela abasakazi, ngibingelela abalaleli, ngithi linjani bakithi. Mina ngibesimanga kodwa selizwe lakithi ukuthi umnankagwa uyakuzwa yini khonokho okwenzakalayo khonapha e-South Africa. Mina ngiseGoli. Uyakuzwa abantu bayaxotshwa amazwe wonke abantu beZimbabwe ukuthi kati kungeneni. Sisuka lapha sisiye emakhaya uzasithini njengoba ilizwe lakithi lifile linje zihlobo zami. Angazi kumbe wona amavota azasilungisela kodwa kunini kuvotwa vele kungalanto etshintshayo. Ake sicabangele ubaba lo siyahlupheka e-South Africa, siyahlupheka kakhulu. Akake zame mpela ukuthi avuse ilizwe lakithi lathi sikhanye siziqhenya ngelizwe lakithi.
Yeah, I'm going to go to the hospital. Ngiyabingelela lile sakazwe la emsakazweni omuhle. Kakhulu ngokunjalo kweqiniso. Elami izifate imbeke yamishakale ngibingelela kuna lapha ngibingelela emsakazweni. Ngibingelela nami. Ngicela ukuthi ngifike kini. Emsakazweni ukuthi sifakale lapho khona. Ngiyabonga ngiyabonga
linjani basakazi bakaStudio 7 labalaleli hayi thina apha siyaphila siyalibonga ihlelo lisifazona basakazi kanye nani balaleli siyalibonga ukuthi lihlelo lelo elizincedisa kuStudio 7 sifana namacebo siyabonga kulokho siyalibingelela nje lonke balaleli siphilani ngenkosi ukukhuluma lapha ngoJengwe ekuhole andamapisa
salibonani 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 balaleli bo Studio 7 ku VOA Ndebele hayi lami ngithi nibulise nibulisa bakithi gama ngingiwanda mphuma laphana ePlumtree hayi lami ngithi mphawule endaba lezi zamaqembu qemba seZimbabwe aba abaphazamisa abantu bayasiphazamisa labo abantu lawo eweleke benza amaqembu qembu abomunzora labo nabo Thokozani Khuphi baphazamisa abantu kwayena yena uNelson Chamisa lo angiyiboni mina into azayenza ayikho into azoyenza izinto ziyaphelela kuwe ziyaphelela kuyizana kuphela lo ukuthi vele nje uChamisa ngatshintsha into angeke ezini ngoba kuyina vele into angeke azayibone umgabe wafa umgabe wathi mayise zokufa wakhuluma ukuthi yena wagcina ukuwina ngo-1980 so manje into ezayo nje ukuthi izana itshintshe iphume yini kunokababekwenza kuyabe sokupheleleka ubaqhubeka benze kunoku like manje ngoba kuthiwa kwatholakala abantu abangu-300 abaleminyaka engaphezu kwa-100 yinto bani le thina singayaziyo igama lami ngingu-Wanda mphuma laphana ePlumtree hlezi kule South Africa.
Salibonani balaleli beStudio 7 hayi ngiyabonga lami ukuthi ngiPaul Mbitana ngizwa ubaba uthuma laphana esithi abanye abazombangazwa ma bekhuluma kumarali yabo embuthwaneni yabo bathi bona ma bengawina bazaletha amakhiwa baleli basebenzisa i-foreign currency US dollar so ke okumangalisayo kathi khona bokuyini njengoba khathesi ungangena ezitolo uyathola kubhalwe ngawo yena leyo mali yezitolo esingalayo kungcono nxa besibasebenzisa yezitolo ngoba sebe sesilayo sivele usukuyithwele usiyathenga ngayo khathesi bona uhulumende khona ucharja nge-yezitolo izitolo zonke zicharja ngama-yezitolo kodwa asilayo sinikwe i-RTGS osokwenza thina sihlupheke ngoba ma ususiyathenga baqala bacrosslate ukuthi amandla eyidola lamandla e-RTGS anganani susalungela lutho okwesibili ukuthi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia ubikwa elolonga ibutho elibanzi elibalisa amasotsha omkhumbi ukuyahlasela ele Ukraine lapho okulempi khona. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
UBiden wenze lokhu izolo kulandela isicelo sikamongameli wakwele Ukraine uMnumzana Volodymyr Zelensky wethule umbiko oqakathekileyo edalele US Congress. UBiden uthi ilizwe lakhe lizanika ele Ukraine imibhobho egoqela eyokudubula indizamtshina zaolerussia ezibhomba mahlayana kulelo lizwe. UMnumzana Muzi Dube olandela ukwenzakala kwele Ukraine uthi uBiden uzwela abantu bakwele Ukraine.
Ngesimo esinje akula ngenye indlela ngoba la i-Ukraine yahlaselwa so la ukuthi besongizandla Agula ngenze la kumele la Ukraine ma isikhathi sikhona akuliwe ngoba manje ukuthi uKrinson sokwehlule
unuza namhlanje Moses Ncube okuhlanganiso ye Freedom Alliance uthi ukhangelwe ukuba ukulwisana kwamazwe la kuzaqhubekela phambili ngamandla
ukuncedisa ngezikhali okwenziwa nguBiden kuyindlela yokuthi njengoba ekhalile uPresident we Ukraine ukuthi ufuna usizo okwakuqala kungabe kuyikutshengisa ukuthi athi khona sime lawe kodwa kumthelela wakho ukuthi impi leyi iza kuba impi enkulu okwamagama ezathatha isikhathi futhi ukuthi iphele ngoba ilakho futhi ukuthi ngacina isisiba le guerrilla warfare of some sort okuzaba nzima ukuthi iphele masinyane njalo kungenzeka ukuthi ke uBiden njengomkhokheli welizwe likhulu eliyimelika kulabanye futhi abangani abazafuna labo ukuthi bathi sime lawe Biden so yikukhula kwempi lokho kuyinto ke enzima kakhulu
lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Juma okubanja leZANU PF
umongameli weAmerica umnumzana uJoe Biden utshengisa ukunganaki kwezinto ezenzakalayo kwamanye amazwe ungathi ubona amazwe ethobelene kanje ubona sokubulawana kanje wena ube nguwo okhwezelayo uyabusuke ngumuntu onjani ngabe engumuntu ozwayo umuntu ozwisisayo ngabe uba ngumlamlankunzi hhayi umuntu ofuna ukukhwezela ngokuthi usesiba izikhali abanye olunye uhlangothi ukuze lulwise olunye uhlangothi lokho yiko okutshengisa ngempela ubana vele i-American angwayo idla vele ngobudlongodlongo obenzakalayo emazweni athiyethiyeneyo sikubonile kusenzakala e-Iraq sikubonile kusenzakala e-Libya siyakubona kusenzakala e-Afghanistan kwenzakala e-Israel nasema-Palestinians kwenzakala indawo eziningi kakhulu bekwenza khonoko ngoba bazuza inzuzo ngokulwa kwabantu bona babona kuyi-industry egcweleyo babona imali nxa kusiba lento ezinje noma thina sibona igazi lichitheka sibona ukulahlekelwa imiphefumulo bona bazibonela imali nje qha ngoba ngabe ngumuntu ozayo umuntu olozelo ngabe uba ngumlamlankozi ngabe uyahamba phakathi e-Ukraine ne-Russia athi mayuyo ayikhumisane umloda athi ubana aphe abantu izikhali
bakhala njalo ngokuzakwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe ezifunda kwele Ukraine esezivalekile kulelo lizwe uNcube uthi abafundi laba sebephelelwe ngumphako
kuyatshengisa ukuthi iphupho labo lingabe selitshabalele ngoba lapho kuzaze kulunge khona ngendlela eyokuthi impi ungayibona ipakwa ngalindlela ipakwa kufakwa izikhali kusho ukuthi ngikhona kuzaliwa kuzaba isikhathi eside akwandanga ukuthi impi ingaliwa nje ngayona le indlela sokufakwa izikhali iphelelula
okwamanje uhulumende kaPutin ubhomba ngamandla emadolobheni athiyeneyo kwele Ukraine njalo uthi ibutho lakhe elisebenzisa imikhumbi ethola imibhobho emikhulu sokumele lisuke duzane lakwe-Japan liye kulwandle lwe-Black Sea duzane lakwele-Ukraine umnumzana Lloyd Austin okhokhela uhlangothi lwezomvikela kwele-Melika ukwele-Slovakia namuhla lapho obonisana khona lamanye amalunga e-NATO indlela zokulwisana lo-Putin ngimele i-Studio 7 ngise-Maryland ngingu-Kip Stube
isikhathi asisavumi ukuthi sikhulume sisonke kodwa singakehlukani kazi ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo kuqhamuka udlalela esigabeni seMatabeleland South oluqondiswe kulunga le-Citizens Coalition for Change uNkosazana Thokozile Dube amapholisa kobulawayo wabopha umama wetheswa icala lokudlwengulwa umntwanakhe oleminyaka eyisithupha silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.